lokho kuphume emhlanganweni nasezindaba owenzelwe esigodlweni sebandla leMDCT eHarvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongowebandla lePDP umnumzana Thembi Bithi onguye okhokhelele iqula leli eliye eMelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eleZimbabwe yasho ukuyadingela ilizwe izithethu zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla leMDC elikumanyano munye umnumzana Washman Ncube uthi imbiko ethi iqula leMDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyakhuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalithulela eleZimbabwe ingamanga aqanjwe yiZANU-PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili siyakwazi ukuthi siku-inclusive government njenge-MDC ucomrade Bithi ade se-America lami nocomrade Misiairabu nocinamasa nombengegwe logodle sasiku-re-engagement team kahulumende sihamba amazwe wonke sisithi izijeziso zenotho ezikhona akazikhithwe ukwenzela ukuthi siqaliseka kuthe eZimbabwe.
Wengeze ethi imibiko enje ijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abumba iMDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho-ke ukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo ngoba khathesi incwadi ezifunakalayo eziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU-PF uma iqinisile ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengise uZulu khonapho khonapho.
Veko okumele ibe independent kumele ibala amavoti e-polling station iwahlanganise iwafake emdulini siwazisonke.
Osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi ukukhulunywe ngabe MDC Alliance njalo okuthi bebesiyadinga ukuqiniselwa kweZimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANU-PF ejonge ukungcolisa lumanyano.
Kukhulwa ngalokhu abakhulumayo ngoba akula muntu ongabe becabanga osengqondweni sibili straight ukuthi sengahamba isiyacela ama-sanctions, lokhu ngeke kwenzakala.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Adam Sithole uthi abe-MDC Alliance bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana leZANU-PF ukwakha ilizwe hathi ukugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo.
Akulandaba ukuthi bebesiyodingani, kimi bekungamelanga bahambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi. Ukuthi bebesiyodinga ama-sanction bebesiyodingani, hayi lokhu singakudinga zikuswele, kodwa ke bebevele belandeni ngoba into kade yenzakale bekuyinto entsha, labo bebelethuba ukuthi behle bekhulume khonapho ebantwini beZimbabwe ukuthi bona bakuthatha njani.
Uqhubeke ethi lisesekhona ithuba lokuguqula isimo seZimbabwe, ngakho-ke kufuze banike umongameli Emmerson Mnangagwa isikhathi. Ekhuluma emhlanganweni munye uBithi ongomunye wabakhokheli bomanyano we-MDC Alliance ekhokhelela i-PDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungele ukulungisisa inhlalakahle kaZulu, njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho. Wengeze wathi kunje iMDC Alliance iqoqa ukuya kwele-China laseRussia ngomnyaka ozayo. Abe-MDC Alliance sebenxuswe uhulumende weMelika kungxoxo yokuchasisa okwenzakala eZimbabwe lokuthi umumo usuvumelana ukuthi ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo ngemva kokususwa embusweni kowayengumongameli Robert Mugabe. Inkokheli ye-MDC Alliance ebikhona emhlanganweni lo ibalisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kanye noBithi owe-PDP onguye okhokhela iqula lalumanyano eliye kwele-Melika. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingiGibson Pepe.